Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 4 Mpandula 2017 ngoChris Gande.
Lo ntungamili Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Uhlelo lukamsitheli lokuthathisa izithupha ingwalo zokuzalwa ezama-birth certificates lezinye ingwalo elizweni lonke luqale lamhla iningi likhala ngenhlawulo ebikwa inkulu kakhulu.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai wehlulekile uya emhlanganweni waseGwanda ngesonto kulandela ingxabangxoza esebandleni.
Kwezempilakahle abasinda ekuthatheni okudakayo bakhuthaza uhulumende ukuthi avuselele ukusetshenziswa kwemithetho eyilondoloza abantwana ukuze bengaze bathatha ezidakayo labo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lweziphathamandla zikamsitheli lokubhodabhoda ngelizwe zithathisa izithupha ingwalo zokuzalwa ezama-birth certificates lezinye luqale namhla kulokukhonona kwabaningi abathi imbadalo yemisebenzi le iningi kakhulu. Abalabazali abazalelwa phandle kwelizwe bamele bakhokhe imali engamadola angamachumi amahlanu kuthi abafuna ukuguqula izithupha zezenge ukuthi baphiwe ezingamakhadi eplastiki nxa zalahleka kumele bahlawule amadola alichumi lanhlanu. Okunye ukubikwa kungaphathanga kahle uZulu ukuthi nxa incwadi zakho zokuzalwa zingakhanyi kahle kumele ube labafakazi njalo uye emahofisini amakhulu hathi kuziphathamandla lezi. Sixoxelo nobhala ubona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Ellen Shiriyedenga ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sithola ama-reports lapho ukuthi kunabantu abaningi ade befuna ukuthatha izithupha particularly laba abalahle izithupha ukuthi khabe beqotshwa ngendaba yokuthi kuthiwa bekumele bebhadale ama-$10. So iningi labantu bebengele ama-$10 zona lawo. Njalo le kuthi kwezinye indawo ukuthi thiwa imitshina yangkhona, like for instance I think he talks okule registration center emachibisa akulalutholi wenzakele ngendaba yokuthi umtshina wakhona adufile. Njalo kuthe sibuzisisa abanye iningi labantu vele khanye ngani kabakwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo ngoba khanye ngani abantu be-registry akula advertising abayenzayo. Thina siyabe sikhangelela ukuthi ikakhulu la nxa kulo hlelo olunjalo olwenziwayo uzoexpect ukuthi like njengakithi sihlala khona kuyaba lezi ncwadi ukhansila yabhala incwadi le ibhodi izindlu zonke esabe sesigabeni itshela abantu ukuthi kulo hlelo lelo.
Lona uhlelo lokubhalisa ukuvota lizwa kuthiwa luyaqala nini njengoba sisizwa ukubana imitshina yokuthi abantu bebhalise isikhona elizweni?
Izekhi ibike ya-anonsa yayithengo ngenyanga lezayo eka-Okthoba but singazi ngoba thina as far as our concern uhlelo lolu awuphongi ukugijimela nje. Kumele uqalise ukuthi one kumele ukuthi nxa imitshini isikhona kumele kwenze lokho okuthiwa yi-pilot testing and also enye into ekumele yenziwe kumele kufundiswe abantu bona laba azabe berejistisa abantu ukuthi imitshina yona leyi isebenza njani ngoba khathesi akusafani lakudala lapha nokuthi kwakuphiwa amafomu abantu bebe bephonga ukufila kufomu kuphela. Khathesi it's an issue yokuthi sokufuna izinto ze-technology abantu bona laba abazafumele befundiswe ukuthi nxa bethatha ama-fingerprints basikana njani iminwe yabantu ukuthi iphume emtshineni kumbe ama-photos nala impikisha babathatha njani. Bathi yebo kungo-Okthoba, u-Okthoba sokusela singathi amaviki angaba yi-4 ukuthi afike but akukabi le-training akukabi le pilot testing.
Hello ke ngonkosazana Ellen Shiriyelenga unobhala ubona ukuqoqwa kwenhlelo zebandla le MTC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo.
Ibandla le MDCT lithi kalikwazi ukuhlupa unkosazana Thokozani Khuphe yena othi umanyano we MDC Alliance kawenzwanga ngemfanelo. Abantu ababukele okwenzakala kuleli bandla bathi uMakhuphe ukhathazwa izenzo zikamnumzana Morgan Tsvangirai yena athi unguntando kayiphikiswa. Asenelisanga ukukhuluma loMakhuphe ngalolu daba. Kodwa asizweni unkosazana Tabitha Khumalo umsekeli wesikhulumeli saleli bandla lo mnumzana Fortune Mlalazi okubandla le PDP bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 umlalazi usungula linqoxo.
Xa ungavumelani lo mnumzana Tsvangirai uyagongodwa akukali mhlawumbe uMakhubala ngathi hey uMakhuphe bagongodwa ngobani bani kodwa yinto esivele siyazi kusukela ku-United MDC ukuthi abantu kade bevele begongodwa bangaphikisana lo mnumzana Tsvangirai. Iunithi yabantu akunamuntu ophikisana layo wonke umuntu akubanjwane kodwa sihambeni ngendlela e-transparent not i-witchcraft ade siyibona ukunegotiate ebusuku labantu abanegotiatayo bangikhona kawubazi ubona sokuthiwa nanti dili wena sayini ubani osayinile namse ngisayinile kungazange kube segcekeni umnumzana Tsvangirai wahambe siyaconsulta abantu waye engasafaki egcekeni lokhu akukhulumelane nabayo nanku ukuthi okusegcekeni etafuleni ngigceke i-transparent wayingekho
ubaba mlalazi hayi umlalazi into le yakhulunywa edale yabo inkokheli zethu omama uMakhuphe obabudidi obabulamo bake khona asonto yakhuluma ngasese bayivumela leyo nto asivumela nemini ukuthi yebo naye athiye sebeyivumile sebephambilini laphana kukhona abakubonayo okungabaqwalisisanga abalisha khonokho kodwa mntu omdala kambe shiwa mlalazi ekhaya mina nayo isihlezi ngathi ngase sitshayana kuphume phandle kukhiphe igqoko sitshayane phambi kwazulu angithi siyavala izivalisalisane phanti hayi makhumane lapha mina kamvumelani lakho lokhu okhuluma ngakho nesizathu salokhu nalokhu nalokhu lapha mvumelani nalokhu amingithi hayi mina ngithi lokhu kuraithi ngalokhu nalokhu impumela ye-coalition ayikaphumi ukuthi gaqe ngoba lokhu esamelele ukuthi sibone ukuthi kwenziwani njalo sonke savumelana ku-congress resolution ukuthi umuntu ezabe qexisana namanye amabandla nomprezidenti uTsvangirai omama Makhuphe makhonokho obabulavu bebakuvuma khonokho obabudede bakuvuma khonokho ingako nabengibona ukuthi kwaba liphutha okubehlula ukuthi bahlale bathi no yebo naye kucongress isavuma ukuthi uyena babathangela ngenza ukukhulumisana nabanye bentuthi ukubambana nabo bahlesi kubone ukuthi kayisikho.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT ubekhuluma lo mnumzana Fortune Mlalazi owebandla le-PDP. Vethule amazwi la kuhlelo Zimbabwe Today olwethulwa nguGibbs Dube weStudio 7 enkundleni yokuzilibazisa eFacebook kukhasi VOA Ndebele.
Good Life Talk lamhla sixoxa ngohlelo lohlangothi lukahulumende olukamsithedi oluphume ijumo lokunika uZulu izithupha zamaphepha eplastiki lencwadi zokuzalwa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Hello balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane.
I-commission ebona ngezokhetho kweleKenya ibika ukuba ukhetho olutsha lokudinga umongameli oluphindwayo kulelo lizwe ngemva kokuba imthethwandaba ithe olwenziwe linyanga alwemukeleki impumela yalo soluza kwenziwa mhla ka-17 ngenyanga ezayo.
Ele China selisole kakhulu umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngokwethusela ukuthi ilizwe lakhe lizaquma ubudlelwano lamazwe adlelana le North Korea kwezamabhizimusi ngemva kokuba umongameli wele North Korea eqhubeke ngokuvivinya izikhali zakhe ze nuclear.
Kwezempila kahle abasinda ekuthatheni izidakamizwa elizweni bakhuthaza uhulumende ukuba avuselele ukusetshenziswa kwemithetho eyayilondoloza abantwana ukuba bangaze bathatha izidakamizwa ngoba isimo saso sibikwa siqhubeka siba sibi elizweni. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
USenta Bravo, osebenza nabenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, ngomunye wabasinda kwezokuthatha okudakayo. Yena ke uthi ukuyekethiswa kwale mithetho ingasasetshenziswa ngokufaneleyo ngokunye kosekubangela uqonga kokuthathwa kokudakayo kubontanga.
Ama drug policies wona lawa esiwakhalela yiko kudala sasithi thina sasingangeni emabhawa. Khozo uthi umntu umncane ungangeni ebhawa. Noma ukuthi ubaba emnike imali sihambe ethenga utshwala sesingahambi thina sethenga utshwala but katesi uyabona umntwana ethele isupa ehamba lemgwaqweni inhlelo yana ayivuli njengabo castle light ukuthi kuyavula kuyakubiza isivalo phezulu lokwena kuvulwa easy umuntu uyakwazi umntwana kwase ukuthi avule khona kuyani ana aphinda vise isivalo afike lapha ninike umdala mhlawumbe umdala wangkhona udake kudala uhlezi kananzeleli ukuthi isivalo sani sivuliwe yini mina sivulanga yavula kuphela lapha niqesa kunadala futhi abanye katesi beningi abantwana utshwala sikanyeke.
Imithetho uSenta Bravo uthi kumele kube yiyo eqondisa ukuvimba ukusabalala kwalolu dubo lokuthathwa kokudakayo.
Mina ngikhula ngani sithi ngibona amapolisi bevupha abantu ukuthi i-public drinking. But katesi umpolisi abona edlule siyale, omunye ethwele ikoti siyale, badlule so emthoveni yabona umuntu ekhade umthova ethwele isupa enathi isupa emthoveni. But umuntu enalo ungamkunanzela ukuthi umpolisi ngomunye esisikhathi atshona umpolisi uyakudeda umthova la aphinde ahlezi phakathi engene phakathi ahleli emthoveni uhambe ehambe behamba lana yabenatishala ehlezi emuva ekhuluma inhlamba ekhuluma into ezingenangqondo esemuva umpolisi uyabona ejibilika kuphela ekhangile nxa ekhangele akulali uthi ezelikhuluma uyabona umthova isiyeka uyakhona so siyanga vele sivela ngapha siyanga sicele ukuthi Smith Leon.
Unkosazana Lilian Ndlovu isakhamuzi semzini weHeathcliff eHarare omunye laye osinde kwezokuthatha okudakayo uthi zinengi izizathu ezibangela ukuba umuntu ikakhulu abasakhulayo njengaye bathathe okudakayo. UMandlovu uqale ukuthatha ngemva kokulahlekelwa ngunina ngomnyaka 2000.
Bengithathe ama-drugs utshwala. Benginathe ama-strong stuff basikade ngayekhela. Ngingedwa vele. Masitshele ukuthi kungcono ngiyekele kodwa akusebenzi ukuhlala ubedakiwe. Siyakwazi ukuthi impilo enzima kodwa the more you take the drugs the more your troubles ziyengezelela indima zakho.
Sibikwa siqhubeka sisiba sibi isimo sokuthatha okudakayo eZimbabwe ikakhulu kwabasakhulayo kungenani ukuba basemadolobheni loba emaphandleni. Umsekeli wohlangothi olubona ngezabahlaselwa yimikhuhlane yengqondo elizweni unkosikazi Shelly Dokas Sithole uthi njengohulumende bakhathazekile ngalesi simo.
Ama statistics angkhona kubasakhulayo bonke i-65% iyathatha okudakayo. Then ngasikhangela ezibhedlela kuyabonakala ukuthi 45% kulaba abagula ngomkhuhlane wengqondo. Umkhuhlane wengqondo wangkhona walethwa ikuthatha okudakayo. Then i-57% ema-admissions onke kusibhedlela ezigcina abagula ngomkhuhlane wengqondo ulethwa ngokuthatha okudakayo.
Unkosikazi Sithole uthi le mithi okumele ithengwe ngokulotshelwa incwadi ngodokotela ama-prescribed medicines. Ngokunye usekusetshenziswa ngendlela engayisiyo ngabasakhulayo laba.
Ama-drugs a-prescribed like morphine labophesethini like o-histalics. Bafanele ukuthi ba-prescribe ngudokotela, athathe ethathele ukukhwehlela, athathe ethathele i-pain, but abasathathi ama-drugs wona lawo ngendlela yona leyo. Bona sebethatha ukuthi bazizwe sebestika. Bona abantwana bathi kustika. Ukustika kwankhona ikuma in one position. So iludubo olukhona esikhangelane lalo.
Lanxa sebelatshiwe, unkosikazi Sithole uthi babuyela kokuphela esibhedlela njengoba bezophinde bakuthathe njalo okudakayo lokhu lapho sebelatshiwe baqonqoselwa ukuba behlukane lakho okusuka kube ngumthwalo omkhulu kuhulumende oqhubeka isiba nendleko yokubelapha ikanti leyo mali kungebi kade izosetshenziswa kokunye.
I-9% yabathatha okudakayo. Akumelanga ukuthi ba-admit. Kumele ukuthi ngaye babonwa kuma-outpatients. Then bese bebuyela ngkhaya, ba-continue nge-treatment ngkhaya. But manje okuhluphayo ukuthi bangazo babuyele ngkhaya, bahlangana nalabantu abathengisayo, base bebathengisela futhi, sebebuyela futhi emkhuhlaneni lona adubalethe esibhedlela.
Abezempilakahle bathi liqhubeka liqansa inani labasakhulayo, ikakhulu abesilisa, abathatha udakayo ngezizathu ezehlukeneyo okubalisa ukuswela okokwenza lalapho besanelisa. Abohlangothi olubona ngezokuthathwa kokudakayo lokudalwa kwamacala enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba, i-United Nations Office on Drugs and Crime, bebika ukuba phose amakhulu amabili ezigidi zabantu umhlaba wonke besebenzisa udakayo ngokungekho emthethweni okubalisa imbanje, cocaine, mandrax lokunye okuchiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Amabandla aphikisayo athi kakholwa ukuthi umongameli Robert Mugabe uzimisele ukuqeda ukungethembeki okwenziwa iziphathamandla zikahulumende wakhe. Lanxa nje ikhangelelwe ukusungula uhlelo lokulwisana lo mkhuba lo kuliviki. Umgabe uzasungula umkhankaso lo ngolwesithathu njalo uzaqhutshwa iZimbabwe Anti-Corruption Commission eHarare. Umgabe useke wachothoza iziphathamandla zikahulumende wakhe kanye lamapholisa phezu kodaba lwe-corruption, kodwa kanengi akula muntu obotshwayo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Indlela yokusibhala ebusweni ngobulembu ngoba umonakalo wokuntshontsha umnotho kaZulu kwaziwa ngumuntu wonke, besithemba ukuthi engxenye ubezaqalisa ukuthi abophe abantu abakwenzayo ngoba abantu bangkhona bayazakala. Uzokuswele ukuthi bathathe bayefake emajeli.
Isesike sabona esikhathini esedluleyo umgabe esola kakhulu udaba lwe-corruption kuziphathamandla zikahulumende wakhe kanye lakumapholisa, kodwa esikhathini esiningi akekho obotshwayo. Ngalolu hlelo olusungulwayo ubona kusiba lotshintsho na?
Kakusoze kube lotshintsho, yikho ngithe phambilini ikusivala ngobulembu emehleni ukuthi sithokoze ukuthi sokuzaba le nto ezakwenzakalayo. Sinama-commissions lawa anti-corruption, asikezi umuntu oyedwa oseke wabotshwa. Yena umgabe ngokwakhe waphuma watshela uZulu wathi kule 15 billion ecatshileyo akakwazi acatsha njani. Lanamuhla lokhu sinikele uminista we-mines ukuthi asazise ministerial statement ukuthi kanti imali le kwahamba njani. Kodwa kambe ungathoni uyinkokheli wanelise ukungena kumphakathi utshela umphakathi ukuthi kule 15 billion ecatshileyo wehluleka ukubopha angimethi ngumuntu oyedwa nje, iphongunyamalana nje. So lapha yikusivala ngobulembu nje ukuthi cabanga ukuthi le nto azayenza kula nto azayo.
Lona udaba lobuhuquluzi lungaqedwa njani elizweni?
Udaba bokuhuquluzi ungaqeda nxa yena aqalame ngoba bahuquluza laye. bonke laba abantu abatshontsha izimali bayahamba bayemhlephumela layo. So ukuthi yena ababuphe sokuzaba nzima ngabadla kuthi okokuqala omina kwenza indaba yokuguqula izipheli ngoba sokuvele sokubolile phezulu. Ngaqale ngokubupha laba abathola imali eningi kwedla laba abaphasi abathola amafufu ngoba bayazakala. Ungakhangela amapholiseni bayathuma ngabakhokeli babo obasi babo ukuthi namhla ngifunele bopha abantu mina kimi esiqhameni sami kumele kubuye imali engaka. Nxa efuna ukuthi sikholwe ukuthi ufuna ukulontsha lowo mkhosi ngaqale abuphe abantu size ukuthi kunabantu ababudile.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli ze-MDCT.
AbeZimbabwe abedlula inkulungwane bebebuthene eBerea Park eJohannesburg ngempela viki embuthanweni oqoqwe ngabaculi bekhumbula umlandeli wabo wadutshulwa egigini lomculo eHillbrow Theatre. Abezomphakathi, abaculi, labembusazwe bonke bethule inkulumo besola ubugangi obenziwe ngabanye beZimbabwe kwele South Africa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma labantu abedlula inkulungwane abesembuthanweni wokukhumbula umnumzana Allan Percy Ndlovu odutshulwe wafa ngesikhathi isizathu seZimbabwe sibhukula mahlahana abebebukela amaqembu ezomculo eHillbrow Theatre eJohannesburg. Induna yabeZimbabwe Albert Zwelibanzi Gumede uxwayise ngelithi lesi sehlakalo kungenzeka sidale izenophobia.
Singazenzi izenzo ezimpi ezinjengalezi. Azisisi ekuhleni, azisifundisela abantwana. Siyacela ke lisuke kulezinto ezinjengalezi ukuthi abantu bezihlalele phansi bengaphathanga sibhamu uzongena lesibhamu phakathi sikubulala abantu.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yezim imbokodo unkosazana Victress Mathutu utshele abebebuthene ukuthi akumelanga into enje yenziwe ezweni lokuhamba.
Into engcono ukuthi asihlaleni phansi ngalikhuzwana ngemvubu, hlaleni phansi ligarabhane ngemvubu likhuzane. Malikhuzwana ngamampama tshanani ngamampama likhuzane. Kodwa esikufunayo ukuthi lihlale phansi liphumele esixazululo sakumisa into efana laleyi.
Isiphalamandla sebandla le-Progressive Democrats of Zimbabwe umnumzana Victor Mpofu uthe labo njengebandla bayakusola kakhulu lokho okwenzekileyo.
Akukho mnandi ukuthi thina kuyithina esisebenza kabuhlungu kangaka ukuthi sikwazi ukuthi sinikeze abadala bethu abasekhaya ngale ukudla and all that. Kubuye kwenzeke into efana nale esiyenzeke umfowethu babu uButu Phesi.
Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bazacela uhulumeni weSouth Africa ukuthi zonke izigangi zeZimbabwe kuleli zithunyelwe ekhaya ukuyasebenza katalala emajele eZimbabwe.
Asibathatheni bonke bahambe ekhami prison. Mhlawumbe lokho kungasenza ukuthi sike sihlale ngcono, kungasenza ukuthi sike sisebenze ngcono ngoba sesithwele nzima ngokuganga.
Umculo weZimbabwe njalo osekela inhlelo zabaculi uDJ Mapresa uxwayisa ngenkulumo ememethekiswa ilabo abathi njengoba umbulali kulesi sehlakalo evela eCholocho vele abantu beCholocho bagangile.
Makubone uMapresa uthiwa ukuthi uMapresa wonile ungabizwa ukuthiwa abantu beCholocho bawonile.
Isikhulumeli sabaqoqela umbuthano umnumzana Bheki Malinga okhokhela inhlelo zeqembu leMadala Boy and the Shining Fellows uthe benelise ukuqoqa amarandi aphezu kwezinkulungwane ezilithumi lanhlanu okuyimali ezaphiwa imuli kamuyi. Wathembisa ukuthi kuzaqiniswa ezokuphepha emagegini abaculi.
Bengicela nje baqhubeke bebambene mabebona nje phakathi kwabo kunomunye ongani ophethe into engekho right isemthembeni bakwazi ukuyiripota nje noma bengasivezanga bahambe nje ekhoneni batshele isecurity ukuthi nangumuntu ophethe into enzima sikwazi ukumkhipha ebantwini isikhathi sisekhona kungakamoshakali.
Umculo-ke owafelwa ngumuyi yiwo obuphambili kulo mbuthano. Vele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Kwezemidlalo lamhlanje sekukhonjwana ngeminwe kuqembu leHighlanders lona eliqhuba nzima kulezi nsuku njengoba umqeqeshi Errol Akbay esebeka umlando wokungadlali kuhle phezu kwenkokheli yeqembu athi yehluleka ukumthengela abagadli, kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi weqembu lelendazo Errol Akbay utshele intatheli zemidlalo ngemva kokunqotshwa kweBhoso liqembu leChapungu nge1-0 ukuba ukungabi khona kwabagadli ababukhali yiyo imbangela yokunganqobi kweqembu leli, njalo isithi lesi simo sidalwe yikuba kuthengwanga abagadli ekuhambeni kwalabo ababekhona.
Umdlalo walamuhla uyiwufakazi wokuthi asilabo abagadli, ngoba loba sidlalise abadlali abasakhulayo sehlulekile ukuhlohla, njalo lalabo abathi abagadli silabo bazibonele. Inkokheli yeqembu ihlala isithi ayilamali asingeke sithenge abadlali, kodwa bephinde bejike futhi bathi abagadli bakhona okungento eqotho.
Ophethe isikhundla sikamgcini sihlalo weqembu le-Highlanders uModern Ngwenya uthi umqeqeshi u-Akbay engacatshi ngomunwe ngoba iqembu le-Highlanders lilabagadli abayisikhombisa, iningi labo abaqhatshwa nguye.
Ucoach nguye wabuya lama players asayina thina ama players kwa-Highlanders. Kade kulama strikers angu 9 kwahamba 2 kwasala 7 kasebenzisa bangu 7 eZimbabwe lapha ama strikers ayafuna ngobani? Sikhuluma kanje ophezulu ekushosheni ngubukhosi Sibanda. Twahamba kudala lamagoals amangaki? Ule 10 goals. Into nxa sokunzima kanje, hayi ukhochi kakhulu ukuthi hayi lapha mphambanise lokhu lalokhu 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 lalokhu. Hayi khona ukuthi i-executive iphambanisile. Ithe singangena e-ground madoda sihlohle.
Ngeviki edlileyo umqeqeshi u-Akbay ucatshe ngokuthi obe ngumsekeli wakhe u-Amin Somapiri nguye obemudla izithende, ikanti kuliviki ukhale ngenkokheli yeqembu. Njalo umlandeli weqembu uNkosana Nyandeni uthi laye usola inkokheli ngokungadlali kuhle kweqembu le-Highlanders.
Mina besukume wonke ukuhamba njani ethini timu yapha siphelwa yithimu bona bekhanya amiranga sibesale kumele sibajonge ithimu lethu nayisiselelayo kanti sithembelekile, but bona nawo babhizi babulela iclub sikhanya
ukunqotshwa kweqembu le-Highlanders ngesonto bekungokwesine ukudliwa kwaleli qembu imidlalo ilandelana. Seliyehlele eli qembu lahlala endaweni yethobamu nomunye engalaneni yemiklomelo. Phezu kwengalane kule qembu le-Chicken Inn lona elinqobe le-Homa nge-2-1 njalo elile miklomelo ngama-51. Endaweni yesibili kule qembu le-Dynamos lona elile miklomelo ngama-42. Njalo linqobe le-Cape United nge-2. Iqembu le-FC Platinum lihleza endaweni yesithathu lile miklomelo elingana le-Dynamos njalo linqobe le-1 nge-1. Kuthi endaweni yesine kule qembu leNkezi Platinum lona elile miklomelo ngama-46 njalo elinqotshwe ngeleshapani mine nge-1. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Summertime, siphelile isama kithi lapha ngwe.
Hayi siphelile, sisele khona lekhaya.
Sesiyemqandweni impela. Singakayehlukani sikhangele ebesihamba phambili.
Uhlelo lukaMsitheli lokuthathisa izithupha ingwalo zokuzalwa lezinye lubikwa lungathakazelelwanga ngabaningi.
Amabandla aphikisayo athi kakholwa ukuthi uMongameli Robert Mugabe uzimisele ukuqeda i-corruption elizweni.
Esilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama ngoChris Gande lilale.
Lo ntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.